Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umantshi weHarare uFerris Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yi-X. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yamapassport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili 120 yaya kumadola alikhulu lengxenye i-$150. Owesifazana oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda usekhethe ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangotho lubona ngayo zabesifazane olwe-UN Women. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umantshi weHarare uFerris Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yi-X. UChakanyuka uthi icala leli lizathoniswa kusukela ngolwesihlanu. Abatshutshisi bathi uSkhala wethula umbiko othi ipolisa labulala umntwana oyebelethwe ngunina ngokumtshaya ngomqwaye. Bathi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba umntwana lo uyaphila. Igqwetha likaSkhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uSkhala uyaliphika icala leli elingekho engwalweni zemithetho eZimbabwe. Unkomo uthi icala elinje elalisetheswa intatheliizindaba uHopewell Chingono lalahla lidalelwe umthethwandaba. Omunye owake wetheswa njalo icala leli ngunkosazana Fatsai Mahere. USkhala olilunga lebandla le-TCCC usehlale entolongweni umnyaka lenyanga eziyisitshiyangalombili emelele ukuthonisiswa amacala amaningi awetheswayo agoqelele ukuthi wathotshozela udlakela kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga lebandla leZANU-PF uPius Jamba Mukandi ogwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCCC.
USkhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantu bakhe, amelanga abe sekhothi. Ngoba uSkhala kunacala alethayo, sakhuluma ngodala sathi khululani uSkhala lidinge izigelekeqe eziyizo ezinamacala ezifuze zibe sejele ezigoqela lwane esamona efuna ukuthumba uThakujwa Ngazure umkhokheli we-UD ye-TCCC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi lamaje.
Ye, masikhangele-ke icala likaSkhala leli kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwananzi?
Icala leli ukuqala kwakhona mfowethu ukuthi akulacala likaSkhala likhulu. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSkhala ngoba ngalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibe?
Abana choice, bafuze bamkhulule uSkhala njengoba lokho betshitsha la emakhothi besenzana kulabo fakazi obukhanyayo. Amanye amacala akhona asalahlwa kodwa lokho bemfake estokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khonokho abamethela khona esikwazi ukuthi ngamacala abamethesa wona amanga.
Nxa likhangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini i-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lohulumente abangathandwa nguhulumente weZimbabwe ngesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini owenza ukuthi balande uSkhala bengalandi wena bengalandi uChamisa labanye?
Sikwazi ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake baboshwa bahlukuluzwa batshona behlukuluzwa. Ngathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa uwedlula abantu bonke ngubaba uChamisa ngoba nguye umkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu ngukhulumende wezanu PF lo baba usikhala la uyahlukuluzwa nami nginje so uyakwazi bake bafaka ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika i-1000 lamanye abakhokheli abachiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe abakhokheli be-CCC abanye basezintolongweni abanye bathunjwa abanye batshawa honorable James Chitakwa abanye bacatshile batshona bedingwa so kuhlukuluzwa lokhu ayisikoka sikhala kuphela kuhlukuluzwa kobukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla le-ZANU PF owenza izifundo zemithetho.
Indaba yebhayilera sisake sayikhuluma kaningi-ningi lapha ngakuwe ngike ngayikhuluma ngayo ngisithi kona usikala wayephiwa ibheli kudala waphiwa ibheli yabuyela ama-conditions ukuthi akumelanga wenze lokhu nalokhu nalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza kona kona wabantu engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufisayo ukuthi ngabe indaba yakhe iyahlungulula masinyane iphele ukwazi ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free kube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udlabalake kathethi kuba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zonalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli aleso sikhathi kodwa-ke ngabe kuthiwa umthethendaba isifiso sami lami nxa ngingumuntu ngiyake ngifiso ngabe umthethendaba uyenza umsebenzi wayo ngokugcweleyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa ukuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibhele kodwa angabe lokhu phakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala akhe kabambi kunokuthi bayelokhu emgcine kwaphana isisifiso uyabona esilomuntu wonke ngoba lokhu ngikutshelo ngoba anto abantu abaningi sebona ngantu asho yi-political persecution kukanti-ke akulalilezepolitiki
lokhunje
ukuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele baphula umagolide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokwana ngisithi khona ukuzaba yi-political persecution njani ukuthi kutheni ama-policies aku-oppositions emaningi kangaka kuyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba honorable Skala siyakwazi lapho kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint ona leyo ntona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho omenza ukuthi oyenza ukuthi umuntu aphiwe i-bill leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethandaba uyaphazisisa udaba lwakhe kube segcekela ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi ngumuntu onjani omsulwa yikho esikukhalelayo nami ngize ngkuzanu p f kodwa ngiyakusho kolokuthona kumele ngabe umthethandaba iyenza imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khona lo kuthi indlela abaphatha ngayo ingani jebislow kodwa anabona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into okuhle ngiyazi kangiyazi sesiihamba njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yama-passport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili, $120. I-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa yaya kumadola alikhulu alamachumi amahlanu, $150. Kuthi ephuma ngemva kwensuku ezintathu kuphela ikhwele yaya ku-$250. Kugwalo lwe-Government Gazette alwethule namuhla uhulumende uthe phezu kwalimali kule $20 ebhadalwayo eyokuthi i-passport yenelise ukungena emitshineni ngokuphangisa i-quick response code. Kodwa kulomunye othele iStudio 7 ukuthi wehlilekile ukuthatha ipassport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa namuhla ngemva kokutshelwa ukuthi kumele abhadale i-$190 hathi i-150 elotshwe ku-Government Gazette. Lanxa kunjalo kulabathathu abasebenza komsitheli abathe imali ebhadalayo yi-$150 okuveza ingxabangxoza ekhona phezu kwalolu daba. Abantu abaningi bafuna amapasipoti okuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Into okumele siyinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu ukuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapho afuna ukuya khona, vakathela kwamanye amazwe lapho angafuna ukuvakathela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And nxa sikhangele umkhulumo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima ngomkhonomi, abathole nzima ngifuna ukuyadinga ezempila kahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqatshwanga. So ngamaphospoti intengo zawo zikhwela, thina abanyade sihlale ethi ngenye ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kutho ukuthi sekuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe ngedouble up, ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa lamanye amazwe asinge lelane lawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutoko okuphambanisa isafety yabantu ngoba kudouble up lapha kunama-risk abantu abahlangana lawo. Kubanila nxa sebefika kulawo mazwe kabaqhatshwa, bagcina begqilazwa, beqhatshwa okokugqilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabalamaphepha ayaneleyo. Uhulumende weZimbabwe ngabe bethina besihlangethi uzawukhangela lokhu, ayehlisa intengo zamapassport ukuze azwele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule bhidi yethileyo eNorth Africa. KulamaZimbabweni afele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela amapassport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga amapassport bephuma buthumuthumu elizweni?
Izizathu ngathi zimbili. Umkhono lufile. Ungatheka awusala bawubulele ngoba kawuzisele wodwa. Nxa sithi umkhono ufile kwanto siyawuswela ukuthi umkhono bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhonani bawubulele ukuzama ukuphefumula bona bawumklinya bawubulala akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho abantu futhi nemisebenzi ekhona ibhadala abantu engani yizigidi. Ayibaphi esithi yi-dignity of labor ukuthi ubhadale lawo okukutshengisa ukuthi la maphepha le skill le experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela services eZimbabwe. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and the education yakhona is free indeed, ngoba it's even free of value. Ayinancedo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Zimbabwe.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi abahlaliswa kuChairplazin leyomvutsha elise umguza eMatabeleland North, umnumzana Ernest Puseti owetheswa icala lokuthatha iplazi likahulumente ngelamvumo uthi wayebhalela amapholisa ewazisa ukuthi ufuna ukubuyela kuleli plazi njengoba yena labanye bakhe besithi balencwadi zama-offer letter ezibapha imvumo yokuba seplazini leli kodwa wasebotshwa. Ukhulume lokhu ngesikhathi emise phambi kwedale likamantshi wakobulawayo edinga ukukhulula ngesibambiso. Lokhu kuza ngemva kokuba bezame ukuthatha iplazi leli ngamandla kunyanga edluleyo. Abalimi laba abaxotshwa kuleli plazi ngomnyaka ka-2008 bathi balencwadi zama-offer letter ezivela kugatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa komhlabathi Njalo umlimi ohlala kuleli plaza umnomzana Alistair Michael Fletcher laye uthi ulama title deeds athi iplaza leli ngelakhe. Istudio 7 ixoxa lomunye wabalimi abafuna ukuthatha leli plaza umnomzana Gordon Dube.
2002 that place igazethwa ngelokhuza kuthiwa general notice of 405 gazetted the piece of land in Mfutwa farm in the Rege. Then on the 7th of March 2008, remaining piece of land held by Mr. Fletcher were captured to consolidate the 200, the 2000 gazetted. Something is special that is gazetted. And this is the case, though, about where they talk now, but not about state land. Even the state, even the ministry now,
Sike saxoxa ngabanye ngodaba lolu abakubulawayo nje besithi hayi pho njengoba umnumzana Fletcher ubephathisa kakhulu ngokulima izinto ebezithengiswa kobulawayo lina lingathatha lomhlabathi yiziphi inhlelo elifuna
ukuthi not less than 900 something hectares. In the area of the Mona Matamat, in the way man in the and so, which means Amantaba, we are half away, half away, and nobody will be the Lima, so who can appear with the Indian because it is Amanama and I as it were. I a producer, and it's not an exception. Well, we have one of the other things that I can get Amantaba Yamaba or Salapa. Kutekona bachala ku gazetted land state but yena akabotshwa ngoba likhiwe uyabona ukuthi kulento engahambi kuhle kulento one engahambi kuhle ngoba i-rule of law isebenzela wonke umuntu ngayekuthiwa kathesa abantu nalabo abakhona ababotshwa labo ngayekuthiwa kula isu but awubophi omunye umuntu ukuthi uhleze ku-gazetted land omunye umchisi
ye kulolunye udaba olungenisileyo lapha abanye njalo esixoxela babe besithi hathi abanye babantu abafuna ukuthi babe bengena eplazini leli aso bantu abavela emathebelelendi
usikho qiniso ngoba ngathi sisenza njalo umuntu mzana sesikhuluma ngendaba ye-tribalism abantu bane-system engekho right ekuthi khona ungabona kulento ephamba sesingenisa i-politics kolo akasuka ngapha sebeletha abanga abantu abangayo abashoneni sebebuye ngapha asikoqiniso ngoba iZimbabwe it's one Zimbabwe ukuthi umuntu lo ulishona lo ulindebele ngoba akula mntu ongamquma isandla sakhe ubona ukuthi igazi leli ngelishona igazi leli ngelendi lokho asikungenisa but asikoqiniso ngoba sikhuluma ngabantu abanamahofu.
Umnumzana Gordon Dube ngomunye wabalimi abafuna ukuthatha iplaza leyomvutsha siphinde saxoxa njalo lolandela ezombusazwe njalo wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umananzela umnumzana Fletcher laphana ube ngumuntu onetha kakhulu lapha kobulawayo ngoba lo umlimo owaziwayo umlimo oqotho umlimo obesinceda ukutangenisa ama-vegetables lapha kobulawayo ikhonda kobulawayo kodwa sizwa usiziye kathe sokuthi sokunabantu asebethithe emaceleni bethi bona labo sebefunahlala phana ngakho nje ukuthi bala maphepha into esiyikhale ukuthi abantu akuyiwe emthethweni indaba lezi ziyekhuluya emthethweni kodwa kungakhonakala abantu asebebuya laphana befika sebenzisa amandla ukuthi bachothe umnumzana Fletcher laphana kuyinto ongabhalansi ivumele njengesizwe senation ngoba eqinisweni ukuthi ngokwenza njalo futhi khathesi siyakhala sifunda abantu sithole abantu abangasibhayibhla kweze investment but eqinisweni phansi bona uma ziphathwe njengalowo kutho ukuthi nama-investors asoza kuye kuleli lithi ngoba abantu bayehlapha kuthiwa yi-insecurity nesikhiwo ukuthi nelahamba njani elizwe enzaphela nxa sengidlalisa ama-bhizinisi ami ubuye abanye abantu baqalisa ukuxotha ngalani so-ke sithi thina laphana umthetho kufanele sibile uncedisa abantu labana namapholisa ayezimakho ahambe ayebona ukuthi abantu abafundela ngenkani laphana bangabavumeli abahambe ekhoti nakuyebhele ekhoti ashouthi bathatha umthetho bawufake ezandleni.
Sibona njalo uhlangothi kumbe ugatsha olubona ngezo
mhlabathi eZimbabwe lukhuphe incwadi ngumnyaka nalowo ususiyaphela kwincwadi ebisithi hayi uhulumende akasoze avumele ukuthi abantu bazihlalise njalo akasoze aphe abantu amaphepha abazihlalisa bodwa nje emhlabathini okulima lokhu ubona sengathi kuzaphathisa na kulezi ndaba
uhulumende indaba lebhalweyo kuyindaba eqakathekileyo zincwadi eqakathekile ngoba umthetho oqakathekileyo kodwa ufuke sibala nezimbabwe thina sikhuluma amaqiniso la ezimbabwe siyafaka umthetho kunesehle kuwulandela so ke sesikubona ukuthi into esikhona nxa umthetho lowo ungalandeli sibona ngaba lokuthula endaweni lapho ezokulima le ndawo lezokuhlalisana but usibona ukuthi kubhaliwe kubuya abanye abantu abanamandla ngangikhuluma ngamandla ngiqoka abantu abaye-political power okuthi ngenxa yeyabesazi yena ulengxenye kumbula esikhundla ebandleni elibusayo abesefuna ukuthi ayenze intando ebantwini ukuthi omhluphayo sota umthetho lowo nxa usebenza awusebenza ngokufana nayo ebantwini bonke ngoba ungananzela okwenzakala embutha laphana nxa ukunanzelela labantu bona abantu abaphika kwamfana besuke ukungena ngenkani asibo bantu bathi lolima abalikhuluma asolwa la asolinalesidlebeleni ngabantu abakhanabe ezibona kwezindawo ebeya besuke ukuthathela abantu khonapha khona okuyiko okuhlukumeza abantu okwenza sengathi abantu asithulise ezimbabwe yiko sihlala sikhala sithi ngapha sinikiwe namandebeleni kule nto okuthiwa yikubandlulwabesimajanaation yiko khona kwa uthi bona abantu abantu abakhula laphana besibakhaya namavidi abhoda abakhulumi limi lesidlebeleni so basuka hambe kuuzo uzohlala khona into ezihlupha so sithi leyo ncwadi ayilandele leyo mthetho ulandele and awuthi uqalise khonaphana ngofulesi bahle bane usebenze khonaphana bona abantu abakhulu ukuthetha ngenkani bahle babotho babhamise eceleni
umnumzana Ambrose Sibindu ulandela ezombusazwe njalo wake waba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations umnumzana Antonio Guterres usekhethe owesifazane owesizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Kumbonzwanda esikhundleni sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangotho lubona ngezabesifazane olwe-UN Women. Unkosikazi Kumbonzwanda okwamanje ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo eye-Rosaria Memorial Trust esebenzela emaphandleni. Ngaphambilini wasebenza le nhlanganiso yabesifazana eye-World Young Women's Christian Association engunobhala jikelele wayo. Okwamanje ungumeli wamalungelo amantombazana ekuvimbeni ukwendiswa kwawo esesemancane. I-South Africa isimangalele i-Israel edale elikhulu elomanyano omhlaba owe-United Nations isithi ukuhlasela kwebutho le-Israel kungumbhuqazwe. I-Israel yona isithethe isinqumo sokuthi iza kuyazivikela edalele International Court of Justice leli isethesa iSouth Africa umlando wokuma lamalwecatsha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Isenzo seSouth Africa siyinto enhle ukuthi kube khona abasukumayo nxa kunento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane le-Palestine njengoba i-Palestine vele isaziwa ngokuthi incedisa ikakhulu i-ANC. Nesikhathi sika le apartheid ngenye indlela kuyikuthi bathi payback to ilokhuze Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambi wedaleleli njalo isethesa iSouth Africa umlando wokuma labahlamuki kumbe ama-terrorist. Ukubona njani lokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona kodwa ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lokuthi kuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani? Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then ke ibisihlupha ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kusho ukuthi layo isihle yazitsho ukuthi isiyisitha se-Israel ngokuthi iye kuma le-Palestine. nxa kukule ngxabano ekhona kujayela ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela lelu hlangothi kumbe kasisekeli lelu hlangothi ngoba nxa selifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujayela ukuthi kube lobunzima obukhona khonapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engxenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapho. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israel layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele ubani engxenye kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba.
I-United Nations mina Ncube angiyithembi ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhangela inhlanganiswe njenge-NATO kwi-United Nations kujayele ukuthi kwenzakale okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza njengokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa kodwa kungela msebenzi o-effective ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it kawani izinto ziyema.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhalajikelelo webandla le-Freedom Alliance. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala kwele Israel.
I-housekeeping sikhuluma ngezinto ezifana nama-hotels like yithi esinakekelayo izindlu okufikela khona izivakashi eziyabe zibhukhile lapha emahoteleni.
Singathi kuyasebenzeka sibili okuzwa khona?
Ye, kuyasebenzeka khona.
Sebezahamba livikavika okwenzakalayo?
Ye, kodwa kwamanje kwalezi nsuku kuthule kancane ngaphandle nje kwange-New Year. Bathi it's exactly 12 midnight usithi 1 January basi cephaha ngamabhomba kancane nje kodwa hayi akubanga lomonakalo. I think baphosa kumbe bafika 27 kanje kodwa hayi awayenzanga monakalo.
Ye akusiteleke ngenhlelo zakho nje osiqhubayo ekhaya ezikaZulu into ezinjalo kukhona yini okwenzelwe abantu khona ngalezi baba?
Okwamanje ngibhekane lomndeni wami kuphela. Bengingakafiki esimeni sokuthi ngingakhona ukuthi ngenzele uZulu okwamanje. So hayi kodwa komndeni wami kwefamily yami yona hayi ngiyazama.
Yes,
ngisakhangelane layo okwamanje.
Yes, ngathi kuzima kanganani ukusebenza kunoko kwenzayo khona ngapho ke kule Israel. Nxa sisikhangela sibili umsebenzi ngwakho.
Khona ukuzima kunzima babudube ngoba i-problem uhlupho esihlangana lalo la e-Israel ngolokuthi ma ungakwanisi ukubhala, ukukhuluma kumbe ukubala i-Hebrew okululimi lwabo la, ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi wenze le singathi kuba yi-labor. Yiyo imisebenzi leyi nje othola ukuthi ayifunwa ngabanikazi belizwe. So yiye yenziwa kakhulu ngabantu bangaphandle ngoba into esincindezelayo lulimi, into yabo yonke lapha eningi bayenza ngolimi lwabo. So kunzima vele ukuthi kuthiwe ungasebenza kumbe e-ofisini ngoba kuyabe kumele yonke into mabebuya abantu ukwazi ukukhulumisana labo ngolimi lwabo, ukwazi ukuveza ukuthi bathini, ukwazi ukulubhala lokulubala. Inkinga esibhekane nayo lapho singabantu bangaphandle.
Wena
ubususela be-Africa
uzenelisa yini ukuthi ukwenze konke lokho?
Hayi, awulivi lwabo asilo lolu limo oluthambileyo.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel ubexoxa loGibbs Dube eseTel Aviv. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube, lisale.